ukuhlonipha umufi kwinto eyenziwayo esintwini sethu. Ngakho iMDC ingafuna ukuthi kukhanye ngani ilwisana lesidumbu nje. IMDC ithi yona kukhona umuntu otshonileyo, kukhona abakhalayo. Ngalokho khonokho kufanele kunanzelelwe. IMDC ithi impilo eyodwa iqakathekile, kayifananga ichithakale. Nxa ichithakele kuyaba lokudala, akulandaba lokuthi impilo kabani. Kufana lokuthi sithi thina abantu bezano fanele bathabe nxa kufe umuntu weMDC ngoba umuntu weMDC kasifuni ukuqhubekela phambili ekhuthaza ukuthi abantu bacabange ngendlela engelabuntu enjalo.
Abanye bathi bazamkhumbula ngokwaba umhlabathi, abanye bathi bazamkhumbula ngokubhidliza umnotho, abanye bathi bazamkhumbula ngokuhlukuluza abantu. Lina lizamkhumbula ngayiphi indlela njengeMDC?
Sisukele kudala sisithi uPresident Mugabe uthe sesiyatshona obese ngumuntu wesimazi ukuthi wakhetha ukuthi yena uzavotela ibandla leMDC, njalo avotele uPresident Nelson Chamisa ukuthi abe umkhokheli welizwe. Ngalokho ukhanya ngani umuntu okade sephendukile, wabona ububi bezenzo zezanu, wathi yena hayi usefuna ukuthi asebenze nalaba abafuna inguquko zokutshintsha ilizwe. Ngakho-ke angiboni ukuthi kulo dubo olukhulu kakhulu ekuthini thina simbona njani. Simbona njengomuntu owavotela uPresident Nelson Chamisa. Kodwa-ke ye unezenzo zakhe azenzayo saphile uMgabe esifanele zicubungulwe, sithi hayi kumbe zinhle kumbe zimbi sizawubona emabhukwini alabo ababhala ngehistory ukuthi bazawube besithini. Akwenzayo abantu abaningi elizweni bayakwazi. Sitshilwa ngemva nyana ukuthi uPresident Mugabe uthabisa abantu abanengi, abuye njalo azondise abantu abanengi. Imbali yakhe ikanengi njengomuntu obuselizwe kwesikhathi eside. Kunzima kakhulu ukuthi singamcubungula simcwayisise ngemzuzo embili emithathu le singiyabe ngiyitholile lapha.